So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhankaso wokhetho lwama-by-elections eBinga ezihlalweni zamakhansila ayisithupha usekuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazanqoba.
EBinga ukhanya uhulumende akasikhangeli, EBinga ukhanya thina sisemuva. So ngakhonoko nje abe-MDC ebebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hayi khela nini ukuthi ninabalithandi.
Kodwa abebandla lesisi bathi balethemba lokuthi yibo abazathatha zonke lezihlalo.
Ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo, kodwa abantu bethu siyabazi, thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota, lwani uvotela laphana, mbona ngani hayi siyanqoba.
Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikho kukhuluma nje kuphela, but umbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections eBinga olwezihlalo zamakhansila ayisithupha usukuzinga eliphezulu abezanu PF besithi bazake benqobe labo kulesi sigaba. Isigaba seBinga sihlezi singesebandla eliphikisayo kusukela ngomnyaka ka-2000. Sikhuluma nje uhulumende usesungule inhlelo eziningi-ningi ezijonge ukuthuthukisa lesi sigaba ezibalisa ukuqhelisa isibhedlela, ukwakha imigwaqo, ukupha izakhamizi izikebhe zokugola inhlanzi, ukwakha isikolo sokuqeqetsha abongi, ukugebha izikotsho lokunye okuningi-ningi. Ngenyanga edluleyo ibandla le-MDCT laqotshisa amakhansila kumanisipala weBinga ayisithupha esetheswa icala lokusebenzelana lebandla le-CCC. Umanisipala weBinga ulamakhansila angamachumi amabili lanye. Idale le-Nomination Court lihlale mhlazi ku-6 kuyona le inyanga lisamukela amaphepha abazancintisa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kunakwashe Musaka ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kulabantu abangu-5 ama-councillors afakiweyo under i-CCC, yiwo ama-candidates lawo kade vele ekhona recalliweyo. Laba abahlanganisela u-councillor we-Kalungwizi ward, lo-councillor we-Sikalenge ward, u-councillor we-Smathilile ward, u-councillor we-Siyachilaba ward, u-councillor we-Kariangwe. Bonke laba bebahlanu balezikweleti ku-council, okubana yinto esaxo ukuba ukubana hathi umthetho ngumthetho phela, abantu laba abangangeni eboxini ngoba abalandelanga okufunwa yi-constitution eZimbabwe kumbe singathi Electoral Commission Act eZimbabwe. So yindaba ekhona engithi ngilazise abantu beZimbabwe ukuthi kusakhangelisiswa ke lokho, ngoba i-council sikhiphile amaphepha yabhala la izincwadi, labo bavuma ukubana ngempela balesikwelede, bazivuma izikwelede zabo. So akumangali ukubana lava bengangeni kukhetho. Thina njengebandla lezanu PF silakho sibili ukuthokoza ngokunxa sikhangele ukubana siyawunqoba kukhetho lolo lubuyayo mhla ka-3 December, kodwa hayi angu-4 amawadi siyawawina, siyawanqoba sibili. Khathesi siku-ground siya campaigna sikhuluma nabadala sibabonisa umsebenzi wenzwa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa bayavuma ukuba nahaji akade kushotile ngukansela kuphela ofunakalayo kuyikwezi ngoba amakansela wonke kadinga weopposition ebhinga kusela kuyi-1 kuphela esinamagonde so bayabona ukuthi hhaji ukubana i-equation le ibe mgceke ibe kahle sibili kumele sifake okansela abezanu PF so hhayi silethemba sibili silethemba lokubana siyawina come 3 December out of angu-6 sikhayelela ukubana hhaji angu-4 kumbe angu-5 uyabona singawawina
khona vele kuyini obekubangela ukuthi ibandla lezanu PF lingayenzi kuhle khona ngapho esigabeni sebhinga
isizathu esikhulu esekubana ibandla lezanu PF libe linqotshwa ngamabandla aphikisayo eminyakeni edlulileyo yikubana abantu bebhinga bebekhala bethi hhatshi ebhinga okanye thina sikhohlwakele ebhinga okanye uhulumende akasikhangeli ebhinga kukhanya thina sisemuva so ngakhonoko nje abe-MDC bebegijima besebenzise khonoko ebantwini bethi hhayi khela nini ukuthi ninabalithandi khela nini ukuthi bayakha izikolo kwezinye indawo ngapha bayakhi khela nini bafake ama-teachers college kwezinye indawo ngapha bafaki khela nini bafake izikolo zamanesi ama-polytechnic ngapha bafaki khela nini imigwaqo yethu thina ifila elamathara khela nini alila manzi begijima ebantwini abantu labo belalele bethi baqinisile laba be-opposition ngempela uhulumende akasithandi yikho kade kusenzakala kodwa yekelani ngitsho ukubana nge-new dispensation le ebuyileyo balayo islogan yabo eyokuthi akula muntu ochiwayo ochiwa phandle akula ndawo echiwayo so ngakho lokho umongameli welizwe samubona eminyakeni ephelileyo ebuya ebhinga ezokhuluma ukuthi hhayi bhinga lisixolele sesilungisisa lokhu esasiphambanisa khona abantu bamemakela umongameli welizwe bamnika ithuba lokubana eyenze lokhu akukhulumayo
alo-ke ngumnumzana kudakwashe Msakwa isiphathamandla sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhinga njengoba istudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lomgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani
kande okwakhathesi umkhankaso kuma wodi wonke engu-6 awebhinga lapho okuya kuba khona lokhetho mhla ka-3 December so far hhatshi kuhamba kuhle asikaboni idlakela akukabi lalabo abasiphambanisayo siyazenzela kuhle imihlangano yethu iwadi eyiye sikhayele ukuthi mhlawumbe kungaba lodlakela eseduze legokhwe okungani khona umkhuba ungachithekela hhayi so far ama-meetings ethu ahamba kuhle kusukusela ngomvulo silokhu siba lama-meetings endaweni ezijiyeneyo mbona ngani hhayi kuqhubeka kuhle
manje ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzahamba kuhle na njengoba sisizwa kuthiwa kulokukhonona nge-voters roll leyo kuthiwa iyadula kakhulu
okwakhathesi thina ngale sikhangelele ukuthi kuyahamba kuhle Chris isizathu esenza ukuthi sitsho njalo yokuthi inombolo zabantu bethu abayibo abarejista ukuvota siyazazi siyakwazi ukuthi khona kwavota abantu abangaki ngale ngaphandle kokuthi ivoters roll yakhona ibaphambanise nje ibakhuphe endaweni zabo kodwa abantu bethu siyabazi thina siyi-community siyazana ukuthi lwani uyavota lwani uvotela laphana mbona ngani hhayi siyanqoba
alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini isihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North obekhuluma le-studio 7 ecingweni esebhinga Ixuku labokholo lwesipostoli elithiwa abapostoli for ED lithi alisekeli hlangothi. Kusukela kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula kubunjwe amaqhuku amaningi akuhlangothi ezijiyeneyo zelizwe azithi for ED. Kusukela kwezamatitshala izisebenzi onozindaba labanye. Osekumangalise abanye lixuku labezokholo lwesipostoli. Kodwa abamaqhuku la bayalandula ukuthi amabala athi for ED amele ukuthi emasondambutho
ibizo likamongameli Mnangagwa besithi kumele ukuthi for economic development. Siqoxe lomunye wabokholo lwesipostoli umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthiwa amapostori ka-ED lokhu yikupho kukhuluma nje kuphela, but kumbona ngazani kuyabe kuphumela egcekeni kube sobala kucace, ngobana lokhu kutshengisa ukuthi kabathathi hlangothi oluthile. Amabandla wonke elizweni awazokholo akakumelanga betholakale bekuzombangazwe, kodwa okutholakalayo yikuthi khona bona balandelana bengaphikisani lebutho elelizwe kumbe political party kumbe uhulumende welizwe lonalelo kumbe umngameli welizwe lonalelo, ngoba bona kabakhangelelanga ukubana betholakale bexotshanisa nalezombangazwe. Ngakho ke babe bekhangelane lokuthi lo okhona ngaleso sikhathi nguye lo abahamba laye, kuthi amabandla aphikisayo lawo namabandla phela abelama constitutions abo babe bephikisa ngendlela yelabo ababona ngayo izisekelo zisekelo ama-political party abo emabandleni abo. Kodwa ke inxanga sesingena ngapha kuleba laba ezamabandla ezokholo akumelanga bethathe any side, bahamba lohulumende oyabe khona kumbe umongameli oyabe khona ngaleso sikhathi.
Kanti vele khona bona labo abesonto zamapostori bengayekela ukuthi basekele umongameli oyabe khona njengokutsho kwakho. Ayisonto elungileyo yini njengesikubona kwenzakala kwamanye amazwe?
Hayi, kuba kuvamekile lokhuyana ke amanye amazwe angabe elendlela zawo abenza ngazo, njengoba leli lizwe leli lizimele lathatha lavela lalo empini. Ngakho ke amabandla akhululekile ukusekela lokho okukhona uhulumende oyabe khona, kuya ngamabandla, asikuthi amabandla wonke, kuya ngokholo lwebandla lonalelo ukuthi bona basekelana bahambisane, ngobana amabandla wonke ayakhuleka ekhulekeli lizwe ukuthi libe lokuthula. So ke ikhonokere kwenzakala ukuthi khona benganeli khatshana, kodwa besondele duzane kubakhokheli bezama-political parties kumbe abakhokheli bakahulumente, bebeke imikhuleko bebalethe enkosini ukwenzela ukuthi kungabi lodlame, kodwa ke kube lokuthula. So amabandla kasozimelele khatshana, amabandla kasondele phansi kuka hulumende ukwenzela ukuthi bebeke izandla zabo bekhuleke, bekhulekela ukuthi khwe nxa kusiba lokhetho, ukhetho lolu lube lokuthula. Siyibona ngaleyo ndlela. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye wabokholo lwesipostoli ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 obelethe umntwana oyinkazana izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uziphilele kuhle. Lo ntombazana ubikwa ebelethe ngokuhlinzwa. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi imizamo yokubuyela kumanyano we-Commonwealth okwenziwa ngeleZimbabwe ilakho ukungaphumeleli, ngoba iqula eliselizweni elomanyano lo lizahlolisisa indaba ezifana lombuso okhululekileyo okuyinto esilelayo kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithi yake ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu nonke ku-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7. Olubulisayo ke lapha kumdala Khumalo ngilana eGoli bakwethu. Engithanda ukuphawula kukho ke namhla lapha inkulumo le eyakhulunywa ngusizi Mchiroza ephendula umdenda lapho wayethi yena kungathiwa amashona yiwo avuzisa amaphepha ama-examinations. kwenziwa lishona elilodwa lalolelo shona laziphela ngaleso sikhathi entando ukuphawula ke lapha inkulumo yakhe ibuthi usuka lo kusuka ngo 1980 lo minister azaza akwenze lokho kusofika namuhla kona le mashona lendi kwenzakala phose iminyaka yonke ukuthi amaphepha avuziswe iminyaka yonke lo nyaka nje lo isiphethe kuba nje abantwana besikolo abangedlula i100 kodwa ekubanjeni kwalabo bantwana akula muntu omdala obanjiweyo onguye owabanikeza lawo maphepha bangakike abangabanjwanga kona le mashona lendi bela lawo maphepha ngoba ababanjwe bangu 100 kuphela so uChiroza angacatshi ngomunwe amashona abantu abazondi kuzondwa izenzo zawo ezimbi ngiyabonga
Studio 7 ninjani nazi hlobo zami siphilile hayi mina ngiphilile kodwa umoya wami awukho right ngendlela iZimbabwe eyenza ngakhona ipolitics yethu eZimbabwe is not targeting iparty ebusa ruling party is targeting imihlobo which is very bad ma ungaqala nje ukubhekana nendaba zomhlobo then you are not in politics you are a tribalist so iZimbabwe ifana ne Rwanda iZimbabwe ifani ne Rwanda ne Burundi no iZimbabwe was one country enana problem kodwa namhlanje sokulabantu abathi abangazanga bakubona la manager azanga kubona kuthiwa if you talk about kuthiwa then what happened makuthiwa what resources did we get ngoba into yayidumile lapha zinkomo kwakukhulunywa ngenkomo now people are talking about ukuthi sasine infrastructure ibulawayo yayingasebenzi kwakunganamisebenzi kwakungalani abantu babekhangela inkomo leyo ukuthi nje hayi ukulima le nkomo kuphela then amakhiwa abuya nendlela zabo lezi ezokwakha ama infrastructure idrobo nani then that's fine amakhiwa abuya leya indlela baqalisa ukubusa ngiyabe indlela ogavidodi bethethe labo ko-Wilson then from there kwabuya ke isigebenga uSmith laye kwaqhubeka iplazi lakhe liseselukhwe kwaqhubeka wasebenza kanjani wasebuya lento le basebebuya lento amakhe wabuya lento le kuthiwa yi-Capital City that's how into engibona ukuthi lapha abantu balahleka khona iCapital City kwakusenziwa ukuthi isigodlo lapho ufikela khona ma ubuya kwelilizwe ma uzophindisa uzathola umuntu ophetheyo khona lapho engubani engu-Wilson engubani engu-Smith so now thina we are dividing ourselves angikwazi ukuthi siyaphi ho hhayi abantu bathi bafundile bafunda ubandlululo abafundanga ukuthi ilizwe lifanele liye ngaphi thank you
ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 la kulaleli bonke jikelele ngithi phephani siya ku December manje ezindleleni esihamba khona sihlonophaneni bantu besikhalangeni bantu besindebeleni bantu beshoneni angikhethi mhlobo igama ngugodbro khumalo ngizela ijotshwe lubhani udaba enkulu oludaba lwe-CCC ngithi lana ngikhala ngendaba ye-leadership singaniki ichamisa amandla kube nguyo siphathayo kuyonke into nguyo ophoint ama-ministers nguyo ophoint ama-vice president ebe mabili njengeZANU PF singagobi kweZANU PF selibona i-CCC libandla elikhulu elingagudluza ibandla leZANU PF but singaniki wonke amandla uChamisa la ephathe njengomgabe kube nguye osiphethe ophethe eZimbabwe kube ne-top 6 njengala South Africa kube top 6 kube ne-vice president kube ne-president kube ne-secretary vice secretary kube ne-chairperson kube ne-treasurer top 6 njengala South Africa and kungabi ngabantu beshiwe yarara kuphela kube nabantu babulawayo kube nomuntu wemathibeni north kube umuntu emathibeni south kube umuntu wemigens kube lo muntu wemashonal east upresident ngahlela isikhele eside bengayikophi kwezanu p f ukuthi uvice president mabili kanjani kanjani asifuni lokuthi yibandla esilihloniphayo esikwa ibandla elikhulu noma ngingumsekeli webandla wemthokazi public party but esisingayibona libandla elibandla elikhulu elingagudlisa izanu p f but bengicela benze njalo ostela usizi bangicela lifikise umlayezo wami phambili laliyebonisana nabantu abakhulukhulu nale phezulu naphezukile ukuthi guys cela kube top 6 kungabe ngichamisa namandla singanike uchamisa amandla wonke no akukho njalo ibandla esihloniphayo i-CCC but for ukuthi ube namavasi ama-tawa yi-4 3 asifuni kube njalo thina sikhombe ukuthi kulokubandlululana phakathi sicela kube ukuthi wonke ama-province ayakhetha
sibingelele ku-Studio 7 kibo bonke abakhona ku-Studio 7 siyabonga ukubandakanyeka endaweni yezintini zonke zayenzakala ekhaya ku-Studio 7 bingelela bonke nje abaphathi inhlelo zonke zase-Studio 7 eyina ngizobuhlunga kakhulu ngezana hey ngizobuhlunga kakhulu kakhulu ngimaya phekela abaphuthi ogawule uJoseph Achuma ushithi kakhulu yonke into yenzakala eZimbabwe bayibona sithele nzima kangaka abantu ababonke begcwele iganga ukuthi bona bababili abalava bobona nani bayenele hayi kodwa imali yodeza isinesono shem imali lesono baqinisa ithi imali yathengisilizwe namanje nawo uJoseph abalithenza phambi kwabantu emehlweni bekhangele bethi zani right ezani ibulala abantu yenza yonke into imikhuba emibi yoda lizwe livuthuka zifa zimvu uthe sifana lelanane elingakhona kuloko bathi ku-right kuyahayi kuzaba-right belandele inyoka engumnakakwe beyilandele emuva beyibona ukuthi yinyoka mpela kodwa siqeda abantwana basezimbabwe singakhathalekile indebele lishona yini kodwa loko eqedile kodwa kuloko bethi hayi ku-right indaba yemali nje gawule lojosefa nabo bonke bana babezane kodwa sicabukele icabangele abantwana bena liziqhenye ngabantwana basezimbabwe hhayi kusho ukuthi lilandelele umuntu oyibona ukuthi uyabulala abantu kodwa libenzela ukuthi umuntu nabanye abantwana basemajele basezibhedlela abanjani kodwa kuthiwa liba right yini kumele ukuthi aluba liprotekta abantu bana laba abasezibhedlela abagulayo abanjani abatshaywa izalo kuyukuthi liyabalwela kodwa yini libatshayayo kodwa kuthiwa linelibusayo into le kumele ibonakale isenzaka ngabantu abalwisa umbuso wezalo hhayi abezane kibo abawulala abantwana ukuthi bengatholi into yenzakala eZimbabwe libabi kakhulu bantu bezane lonke ngemambane noma ungalasikhundla noma ungalesikhundla kodwa libabi ngoba into eliyenzayo lisebenzisa aliyazi lonke
amabhuko la matshono Studio 7 ya kulo hlupho ke la ngizwa kuthiwa umnankagwa uthi ufuna ukubuyela ku-Commonwealth kanti usekwazi yini ukuthi uyabe winile yini next year kanti next year isifikile kakame lo mdala ke sifuna ukuthi next year kuyaphumani yena angazami ukuthi abe sitshela ngokuthi Vision 2030 kakame kungena abanye kanti ungakhuluma ngokuthi ufuna ukubuyela ku-Commonwealth ama-elections esenziwa kusasa mani ama-elections kale enziwe sibone ngombu yabuyela sibone ukuthi siyanga labo believe gawulela ayelekele ukukompare ama-elections e-America laweZimbabwe eZimbabwe akula ama-elections lapha kuse-game park ewande national park okuliwa khona abantu bathona ezinye inyamazana zithona zigijimisa ezinye abantu bethona betshaywa begijinyiswa bebhuqwa you can't compare ama-elections e-America laweZimbabwe gawulela nxa kuthiwa utholani uyazihawulela uhlale cholo che makhaya bona ngapha
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amavoti okhetho lwe-midterm elections elokhu ebalwa ngemva kweviki kwezinye izigaba lolukhetho lokho kungakakhanyi ukuthi kuhamba njani. Kubikwa impumela izathatha isikhathi ngoba amavoti athunyezwayo avela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kulawo asephumile ibandla lamademokrats yilo elikhokhelayo edalele Senate kuthi edalele the House akukacaci ngoba lokhe kulezigaba ezifika phose ichumi ezingakaqeda ukubalwa. Kolunye udaba, izizalane zeZimbabwe esihlala emazweni zithi lokhe zilwisa ukuthi lazo zivunyelwe ukuvota zingaphandle kwelizwe. Sixoxe lomunye walaba abaqhuba umkhankaso wokuthi bavunyelwe ukuvota besamazweni aphetheya, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya? Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma-embassies angekho elizweni, nxa kuvotwa bayavota laba ngabantu. Kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote? Enye njalo into ekhona ebuhlungu-ke ukuthi nxa ungakhangela amanye amazwe eHarare lapha kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique, nxa kulokhetho emazweni abo, siyabona belayinile laphana. bevota kuthi kuthi khona asiyo nto esingathi khona ayenzakali ayenelisi ukuthi yenzakali yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how lawa amabandla anjengabo SADC abo AU angapi nxa sisendabeni enje ngoba yibo anti sibakhangelela ukuthi khona bancedise njengoba benezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo kanti-ke baba ngapi nxa sesibuya endabeni yezimbabwe
manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho
hayi ayisikuthi akula lutho elwenziwayo hayi kuningi okwenziwayo ba kuningi kakhulu okwenziwayo into nje kumele sibe yazi ukuthi khona lapha silisana lomuntu lebandla elivele lona hayi liyayazi ukuthi khona ivote yiyo kuphela into engalikhipha elokhuzeni ekubeni ekubuseni so bayenza yonke indlela abayaziyo abayizamayo abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe so ke senzani-ke thina ezinye izinto nje hayi okunyaka kukhulunywa phela ukuthi ukhulume wazise umuntu ukuthi khona hawu mina ngizakuchaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokho into nje ekhona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ekuthi kube lowo vote into yokuncedisa lokusupporta ukuthi abantu beregister khonokho nje hayi kuyenziwa kakhulu ungakhangela amalokhuzini ama-WhatsApp group ungakhangela amagroupu akwelokhuzini awezombusazwe ungakhangela kulamanye amagroupu angelani lezombusazwe ama-civic groups bonke laba babhizi benza ukuthi khona kurejistwe abantu abaningi nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota kumbe ngiswele lelo ngiswele leyo ndlela yokuthi ngivote njengoba ngikwalisiwe ukuthi ngivote ngabo kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki abahlanu abane abangu-100 ekhaya ukuthi bavote lokho yinto enkulu eyenziwayo kahle
lo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seFlorida khona lapha kwelemelika
hey manai wazini zwana ngikhonje njanga window amthoba ngikhonje njanga window amthoba Conjunct on a window, I'm tova. Conjunct on a window, Bengithabu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njengowindo mthoba khonja njengowindo mthoba Mina so pare, ni plan jenga chombe mbare, ni lenka njenga chonke tare, anzwa gali jemina njenga chulele sawe, bongi melele mausuvaya, maufuna manamba mizo kaya, uwa bafazi li dimon sokfunu makaya, mati mina ni strong jenga paule pawa, konja njenga window mchova, konja njenga window mchova,
Konjwe njengowindi womthova ngumanayini ke lo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umkhankaso wokhetho lwama-by elections ebhinga ezihlalweni zamakhansela ayisithupha usekuzinga eliphezulu. Siluqhiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.